Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abayithoba munwemunye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Abasakhulayo bebandlale MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandlale MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park.
Ngaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathesi kuyachisa kakhulu.
Osakhulayo owenkayi kosontana u-Alet Ncube owadutshulwa ngonogada useze wakhululwa esibhedlela kodwa olunye uhlamvu lokhu lusemzimbeni wakhe.
Thina-ke njengemthakazi Public Party sizikhomithile ukuthi sizancedisana kunye nemuli lomdeni ka-Alet Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abayithoba munwemunye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngitsho lo yedwa obulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumahola angamashumi amabili lane kusethulwa lumbiko izolo. Bonke ababanjwe leli gcikwane babikwa belithelelwe khonapha elizweni. Abasakhulayo bebandla le-MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House kumbe Richard Mokentswangirai House eHarare izolo ebusuku kuzandla zebandla le-MDCT. Iphephandaba lobulembu be-internet le-Zim Live lithi umgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Paul Goregore uthi babone kufanele ukuthi bahluthune lesi sigodlo ukuze inkokheli imanyane kubanjiswane ukulwisana lebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sohlangothi lwabatsha bebandla le-MDC Alliance umnumzana Happy Mojiziba utshele iStudio 7 ukuthi bamanyene abasakhulayo abakumacele wonke ebandla njengalokho okwathiwa ngumthethwandaba kwenzakale leli bandla libuyele kusimo elaliyiso ngomnyaka ka-2014. Utsitsiba uthi baza kuba lomhlangano lentatheli zindaba namhlanje esigodlweni lesi lapho abaza kubeka sobala ukuthi abafuni usetshenziswa libandla le-ZANU-PF. Ezisendaweni lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park ziqhubeka zisifa. Ngolwesihlanu ugatsha olulondoloza inyamazana lezi olweZim Parks luthi kulendlovu ezimbili ezifileyo osokwenze inani lendlovu esezifile laqansa lafika kumachumi phose amathathu 27 kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Ugatsha lweZim Parks luthi inhloliso eyenzwe enyamazaneni lezi ezifileyo itshengisa ukuthi zilegcikwane ibacteria esihanjiswe kwele Bhilitane ukuthi iyohlolisiswa imbangela yayo. Sixoxele ukansila weDede lapho okule Wange National Park umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sarubonani balaleli, mina igama lami ngukansela Torima we ward 18 ehlanganisela yona iwange national parks lapho indlovu ezifa khona into engayisho ngeke ukuthi zingaba zibulawa le ndlala zingaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo nenxa yokuthi kathe kuyachisa kakhulu amanzi angona abe malutshwani ngeke ngatsho ukuthi kungaba kulabana abazingela kungekho emthetheni ngenxa yokuthi kuyukuthi yibo ama-rangers umbe ama-authorities e-national parks and wildlife kade ezakwanisa ukuthi eninike yona le information kungaba kuhamba njani but mina njengokansela ngibona ungathi nxa bekhuluma ukuthi kungaba kuligcikwani kungaba kuliciniso because sokule sikhathi ngisizwa ukuthi abafakhela inyamazana zona lezi ezinjengendlovu isayinadi sokule sikhathi kuyenzakala izinto ezinjengalezo
wona umumo wakhona unjani wakhona ngapho nxa sikhangele ukuthi amanzi lamadlelo akhona yini ayenyamazana zendle kakhulu zona lezi ndlovu ukuthi waseziphela ngokufa
amadlelo enyamazana zona lezi kakho kakahle Chris Katesia kuomile amanzi lawo malutshwani ukudla kwangikhona umumo wakatesi vele isihlahla sikabile amahlamvu anti uyakwazi ukuthi azona indlovu zirelaye lokudla amahlamvu zidla utshani ubomile lakanye futhi akabukho ubutshani bwangikhona so hayi umumo awumanga kakahle amanzi malutshwani the environment kayiko kakahle ukuthi ziyenelise ukuthola ukudla okwenza ukuthi zibe ziphila kahle
lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukansila wedede ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekhona le edede asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zogatsha lwezimparks ngalolu daba Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili uWiseman Calvin Dube loWelcome Moyo bake babotshwa izolo ngamasotsha lamapholisa besetheswa icala lokungavali imilomo yabo ngamamask lanxa bona besithi bebezedlela. Ababili laba baze bakhululwa ngemva kokungenela komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli yebandla. Kolunye njalo udaba osakhulayo owenkayi kosontala owadutshulwa ngonogada uze wakhululwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kodwa elokhu elohlamvu enyaweni. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo saqala ngumbuza ngokuthi kuhamba njani ngodaba luka-alert.
Ngolesihlanu lapho a-operate khona. Wakhutshwa uhlamvu obelusemlenzeni kwathi lolu obelusesithendeni alusakhutshwanga amadokotela acizelela ukuthi kawabona ubungozi balo ngoba lapho lukhona kungaba nzima ukuthi lukhitshwe kodwa nxa engaqhubeka esizwa ubuhlungu siyaphambili engaphenduka azohlolwa kubonakala ukuthi lungakhitshwa kanjani kanti ngakwelinye icele laba abadubula u-alert bahambile ke emthethwandaba ekhezi phakathi kweviki bayaphiwa munye ngamunye 1500 bonds ibeyili yabo kusitsho ukuthi mhlaka 5 October kayona 2020 bazabuyela futhi emthethwandaba eGwanda. Thina-ke njengeMthwakazi Republic Party sizikhomithile ukuthi sisancedisana kunye nemuli lomdeni ka-Alert Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi kodwa luthwalwe luveze izikliwi lezi ukuthi zigangile njalo zitholakale zijeziswa ngoba abakwenza ku-Alert Ncube kwasitshengisa ukuthi laba abantu bazinyamazana njalo babengafuni ukuthi u-Alert aphile kodwa babefuna ukumbulala.
Sizwa kuthiwa kulamajaha amabili awebandla leno abotshiweyo. Ungasitshela ukuthi kahle kuyini okwenzakele?
Liqiniso ukuthi silamajaha amabili athi uKelvin Wiseman Dube ongu vice chairman we youth yebandla lethu ku national kunye lo welcome moyo okhangele ngeze security ku national leadership yabatsha be MRP ababotshwe namhlanje ngehola lika 12 khonapha kobulawayo amajaha lawa angabantu azisebenzayo akade besebenzela estanding sabo khonapha ku Hebeshitepo lo Sobon Street kutheke bezilibele nje bezidlela njengabantu akade besenza umsebenzi wabo abesethelekile amasotsha amathathu lamapholisa amabili asesithi kibo bababopha ngoba bengafakanga ama-mask bahluphana ke kakhulu lala masotsha lamapholisa okubangela ukuthi kuthathe imizuzu engafika amachumi amane lanhlanu behluphana amajaha la amabili kunye lamasotsha lamapholisa bezama ukubabopha kwasokusithi ke kugcinene amajaha la asevuma ukuthi hayi sizazihambela thina central la kanje bahamba e-central beqhutshwa yila masotsha amathathu lamapholisa amabili bebethesa icala lokuthi bebengagqokanga ama-mask kodwa ngakwelinye icala cele bebesidla la majaha okusimangalisayo ukuthi kathi umuntu nxa esidla kumele adle ele mask yini kumbe uyayikhipha kutheke ngemva kwemzuzu ethize ngathola ucingo lami ukuthi amajaha la asebotshiwe sagijima safika khona ngale e-central police station lapho esifike sababuza khona amapholisa e-central khona ngale ukuthi babayethesa cala bani basitshela ukuthi akula cala ababethesa lona njalo akula docket abayivulileyo kodwa bafisa ukuthi la amajaha abhadale inhlawulo ye-fine sasesisala thina ukuthi hayi akula fine abazayibhadala esikumelele kuphela ukuthi babase e-court ukuze icala labo liyethethwa khona ngale court ngoba besinanzelela ukuthi okwenze la masotsha amathathu lamaphoyisa abophela amajaha bekuyukuthi amaphoyisa la masotsha bacele imali ye-bribe esingayithi $10 ngamunye ngamunye kusithi ukuthi bekufuna $20 kulaba ababili kodwa bala bathi akula bribe abazayikhipha ngoba bona kabalacala okubangela ukuthi lami sengifikile e-central khona phana sihluphane kakhulu lamapholisa sithi ukuthi hayi kababavalele bebasekhothina lathi kulandelayo sizopressa ama-charges against amasotsha la amathathu lamaphoyisa amabili kanti ngakwelinye icele la amaphoyisa azwakale ekhuluma amazwi angamahlanga kunye lamasotsha la besithi lina bantu besindebele nivele sifisa ukulithwalisa nzima liyazenzisa isiki kakhulu lina abemthwakazi
wona amalungelo kaZulu ungathi ayahlonitshwa yini lezi nsuku sikhangela ukubana kwinsukwane esanda kwedlula besisizwa abantu bethwaliswe nzima abanye bethunjwa ezindlini lokunye okunjalo kuhamba njani lezi nsuku
ibandla le-ZANU-PF into okuthiwa ngamalungelo abantu vele kaliwahloniphi sizananzelela ukuthi ibandla le-ZANU-PF liqale ukungahloniphi amalungelo abantu kusukusela khona lemuva ngo-1980 lapho iZimbabwe eyayisithethe khona uZibuse sababona bengenisa umbhuqazwe behlukumeza bebulala abantu bakomthwakazi bengelacala esithi nxa sikhangele sithi bangayidlula inani elingafika i-50,000 bebabulala ngombhuqazwe iGugurahound kusitsho ukuthi kuzofika namhlanje njengoba sibone amalungelo akaZulu ephanjaniswa ikakhulu ngesikhathi lese-lockdown thina akusimangalisi njengebandla lemthwakazi Republic Party ngoba iZANU-PF ayikaze yaphatha abantu ilandela umthetho kodwa ibandla elihlala lingahloniphi amalungelo abantu
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwobulawayo le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usenqume ukuba umphathintambo wezomvikela unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula athathelwe iholo lakhe okwenyanga ezintathu njengesigwebo sokusebenzisa indizamtshina yebutho ukuthwala iqula lebandla le-ANC ukuthi liye eZimbabwe ukuyakhulumisana labosowabo abeZANU-PF. Iphephandaba le-Sunday News lithi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luzehlisa amahola avalwa ngawo amanzi kobulawayo ngoba lusebenza gadalala ulungisisa imithombo ye Epping Forest borehole eNyamandlovu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sayibonani donke basakazi ngo-7 khuluma ngoNcube. Hayi mina mvumelana layo lo ukuthi econnect sisibambe inkunzi sikhangele nje egcekeni. Cela abantu beconnect beke besidedele nje kancane ngaloko abasenza khona basihlukumeza impela. Masihlukumeza sangathi le imlayelo yethu ingafinyelela endlebeni zabo ukuba naye besehlisela intengo yamadatha. Hayi kunzima lokho sikubona la, kunzima sivile, kunzima ngoba kubanje inkunzi egcekeni lokho, kunzima sivile. Yabo
salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabonga ukungena ehlweleni olumnandi kangaka lokwa Studio 7. Hayi siyabonga noma nje siya isikhulume kungathathwa imbono yethu kodwa ke siyabonga ukungena. Hayi siyalibonga kakhulu ukusikhiphela lolu hlelo lika Studio 7. News zasekhaya asizazi since 1980, asizazi news sika Studio 7, news zaseZimbabwe. Kodwa ke siyalibonga lina ngokusivulela lolu hlelo kwenzela ukuthi lathi sifele imbono esiyifaka. Hayi laphana kunzima bakithe ekhaya. Zimbabwe inzima mpela, ngazi ukuthi lizwe lilo mnotho omnene kumbe kanjani. Hayi abantu angazi bazaphephela kuphi, bagcwele iganga lonke le from north east south kugcwele abantu bakithi. So angazi ukuthi kungenziwa njani bakithi. Hayi angazi izani ngayenziwani bakithi.
Studio 7, hayi ndasicela umdalo nalo se-North America lo, hayi sithumela ngabe thina sitashoni yeyele kumainvaita lapho ngakhona ukukhuluma kuhle labantu, ngakhona ukukhuluma iqiniso lobaba lo wezami lo uyabe seshawuda ngalulwa lamajenalisi wenzelani khona
njani basakazi be-Studio 7 lonke elikhona ngapha ngasemelika. Siyalibonga ngomsebenzi omhlelisi esizelayo. Indaba esingayitholi kahle lapha ukuthi izikolo ziyavulwa yi kodwa amatisha lapha athembisa ukuthi asuza aye ezikolo. So mbona kani kubona kuyahlukuluza wesa abantwana bona bevele bebehlezi 6 months bengafundi. Kangela-ke ukudubula khona ukuthi sebezaba wesi than wesi ngoba ovelosekibo khathesi abantwana basanamfundo amakhathi nasivela zange befundi khona kwamaradio lesenakhitha zange sikubone ngoba vela silaye amaradio kulapha emakhaya. Siyacela silokhuluma endaweni nazele khona ukuthi alungisele amatisha ayikhulu lapho ngayo babuyele esikolo bafundise kuze abantwana babe-right esikolo. Siye khona ngapho amahlasela esticha sa-channel nona channel inklinjani unasiqe usamncedisi mlilo ujike St Joseph usisi uBenedict Mgwenya ungavuvuka njani ithi pilo yende kuwe sisi isengukhanuka njani ubingelelele khona ngapho uphila nabo zithi pilo yende kini lonke lizibambe ngoba i-COVID uyayibona uhulumente usevulavula mbijana asikwazi ukuzayo phambili. Cela wonke umuntu azinazele lapho ohamba khona.
Salibonani, salibonani futhi lapho bantu basakazi bonke be-Studio 7. Ngithanda ukulibonga amaqala lonke umsebenzi onomohleli wenzayo kangaka ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngenhlelo zenu. Ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhube le abayenzayo. Thina ngapha ehlangathini singabhegoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi silwane nanso siyabuya sifuna ukuzophuthuma umuntu. Lina libabili isidede ukuthi libone ukuthi isilwane lesi singasiyenza njani. Singabaleka sikhwele phezu kwesihlahla kumbe singame sibindi silwe lesilwane. Seseduzana liyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana liwiselana phansi ligiqana. Laye lisithi liyenzeni kwaphana ngoba lizadliwa lonke isilwane. Angitshoyo ukuthi hayi thina ngokwethu njengabantu bakamthwakazi asila sayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula sayesaba ngaka endaweni yakithi mina ngizalwa khona eFlabuzi. Ithara asiyazi indawo yakithi ayizange idevelophe kusukela kudala. Sibona ukuthi kulo mgwaqo osuka endaweni okuthiwa iWestern Eglinton siye eMberengwa. So umgwaqo sowavala kusela lezi moto ezihamba lapho. Silo mgwaqo osuka eMvukhola siya endaweni yakithi ngizalwa khona eMbembezi. Ibridge kule bridge ekudala lakhulunywa ngebridge leli siseprimary sayesesecondary sayesathatha sayesemsebenzini lanamhla liyakhiwa ngalelo bridge. Kubuhlungu yithi ngoba kithi kufanele ukuthi siphekelezele umuntu uyabe siya kwintombazana yakhe.
uyafika yena bese ngena endlini alale wena obese usala phandle ungayazi into elandelayo. So thina sikwazi sikulandelayo vele. Kungcono ukuthi kweze politics kumbe thina njengomthwakazi vele esiphume kuzwe zabo mama makhophe labo chamisa labo labo nangakho ngoba thina uncedo asiluboni kithi ngoba ngikhuluma la manje izulu lingana kithi lapha na endana ukuthi ayimpembesi uyalala ungaphesheya komfula imizi yasekhaya ikhangele njengangale komfula awukhona ukuya ngale ngoba umfula ugcwele amanzi egcwele izimoto zifike zijame lapho lathi abantu sime lapho abantwana besuke esikolo esekondaka kithi othime kwabini efokola uthola ukuthi abantwana bonke labo balale ngani imizi beyikhangele kungelandayo ukuthi lizacapha ibridge lakho. So akulancedo thina silutholayo akula development yabakhona kithi ngiyancenga ukuthi ngabe uNkulunkulu angenele elizweni lakithi njalo ngiyacela ukuthi basakaze ngicela ukuthi linandlelele inkulumo zonke kakhulu liyenzele isimva kachela lakithi endaweni eseflabhuze lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni longasihluphiyo hayi ngiyabonga ngiyabonga igama hayi mina ngusimoyo ngiyabonga.
Sasibona amasakazi kwa-Studio 7 okhuluma ngoVizumuzi Ncube ngiseTsholotsho eJoe esigabeni sikatatekulu. Ngithanda ukubonga abasakazi bethu ka-Studio 7 ngendlela abasenzela ngakhona ubuhle abasenzela bona asengathi uJehova ngababusisa ngegama likaJesu. Nabe ngithanda ukubonga abonesi ababuyile emsebenzini abantu sebeza latshwa ngokungcono ngokupheleleyo. Siyabonga lokho kuhulumente nakumntu kuthi wabo bona ngezimpila kahle kodwa lati besicela ukukhatshwa sihleli nje sa trainer enesini sihleza siqhatshwa besicela ubana umlayizelo wami lo ungadlutsela phambili sihleli nje asiqhatshwa siyacela uhulumeni yabo
yelela zihlobo la ku studio 7 hayi namphikile umancube ekezi kobhithi ipoint khona yebo siyayizwa indaba ebhukura wonke kuthiwa kuyagejwa amathambo mina njengathi hhayi miyamvumela ndakho lokho avumela ndakho lamhlanje siyizigoga satshaywa mina ngatshaywa nje 7 months ezithwele la manje iqolo angisakhona ukuhamba umngani watshaywa eSt Joseph wazwasebhalagwe wabuya eseguli izinso engasaphilanga la manje wasichiya ngasahlupheka labantwana so yikho loku lokuthiwa kuyagejwa kwenziwana amathambo abantu thina kusizuluhlungu kakhulu nje ezindebele manje emandebeleni la sizubuhlungu laba abantu abathola babulala egangeni khona le ezidube entabeni bedutshula hamba bethatha ubusuku bona bazabagebhanini bayawazi amangcwaba abo kumbe bona ababayiba ababulayo bazasitshengisa bona iy'hlobo zethu abahamba bezithatha ebusuku abayiyekele indaba le iyasithunuka amanxeba abayiyekele sibi ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, iphephandaba le-New York Times lithi lithole ubufakazi bokuthi umongameli Donald Trump usele minyaka eminingi engabhadali umthelo we-income tax. Leli phephandaba lithi uTrump wabhadala imali engamadola adlula kancane isikhombisa $750 kuphela kwiminyaka emibili esanda kwedlula lapho esengumongameli welizwe. Kodwa kweminye iminyaka ubikwa ubengabhadali. Ngesikhathi ekhankasa ukuba ngumongameli welizwe, uTrump wenza kungakaze kwenziwe ngabancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngokungavezi imbadalo yemithelo yakhe. Kodwa uTrump utshele intatheli izindaba izolo ukuthi iphephandaba le-New York Times limqambela amanga. Kolunye udaba, igciwane le-coronavirus liqhubeka lisiba ludaba oluzaba yindikimba yokhetho ngoba uTrump uthi leli gciwane selisiya nganeno kodwa ingcwethi zempilakahle zithi akusiloqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Nxa sikhangele inamba ezikahulumende, hayi inombolo ezikahulumende ngana lo mkhuhlane we-corona, kukhanya kawuyiphansi, khanya lokhu siyaphambili ikakhulu emadolobheni lawo othiwa ama-inner cities lapho kulabantu abaningi abaminyene khona. Mhlawumbe kulabantu abansundu, lama-minorities, abantu abangahlali, abagada amabhasi, benza nje izinto zonke bendawonye. Abantu abaphileleyo mpilo. So awubuyeli phansi. Kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho ukhetho lolo futhi luphinde lo lungani luzabe lusahlulelayo nalendaba ye-corona ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-democrats ukuthi awise agenqule lo mnumzane u-Trump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ukuthi ngithi hhayi ngaphakithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi, hhayi kuphezulu, yilokhu thatha sibili abantu njalo. Kodwa kusobala ukuthi abantu sebeyijayele, abantu sebeyichaya nje, sebebuyela emsebenzini yabo, kodwa kwenzela ukuthi bangalambi ngoba futhi enye into ekhona i-economy, kufanele abantu baphile baziphilise. So yikho abakuzamayo futhi eyinye eyiyo into efunwa ngama-Republicans. Zakhumbula futhi laba ama-church abemabandla yibo abakhankasa kakhulu ukuthi kakubuyela emsebenzini. So ama-Republicans ayiwo ala bantu be-church phakathi, so abayibasekela futhi uMongameli Trump. So iqiniso lakhona lizo alaziwa muntu, siphonguzwa sisizwa ngalabo ukuthi bona bathini.
Bathi bona kungaba le Jackson engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli, kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba uMongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kulobu nzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngoba kuyafanele kube lo mqalo wesiziba ukuthi sibone ukuthi isiziba lesi esiyivaccine sitshona kungakanani, njalo silengwenya na ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani, ngoba lento kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa, izabe lokho into esazanywayo ke engakabi le mpumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala. Angithi yabona, yikho laba abantu bejwayele ukuthi bayaqalisa lezi zinto emazweni anjengaye se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze babona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo. So bajwayele ukuthi bayetesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu baza kufa mbe baza kanjani, kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo abafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako njengalokhu abakwenzayo kwabanye abantu. So ke imbele embuzeni wakho ukuthi hhayi asikwazi ukuthi kuyoba njani, ukuthi kuyozaqala isiziba ngubani kule ndawo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Uhlelo lwethu lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Abasakhulayo bebandla le-MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandla leli i-Harvest House izolo ebusuku kuzandla zebandla le-MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.